Yeah, ngibone ngani mina umsebenzi wokuthi izanu ilokhu iqhubeka ngokubulala abantu, belokhu beqhubeka ngokwenza ubuhuquluzi, bebuyisela umkhono memuva, kudlalwa ngamalungelo abantu, izinto ezifanazeneze kuqinisa ukuthi abantu bezanu abakafuni ukuba ngamalunga omhlaba wonke jikelele. Ngendaba yalokho bekungaba into eqakathekileyo ukuthi mhlawumbe lokho ukuvalelwa kwabantu bezanu ukuthi bavakatshele amazwe angaphetsheya bale lokho besalelwa ngendlela yokuthi mhlawumbe bangacela benanzelela ukuthi wonke umuntu ulelungelo njalo bangaphambanisa amalungelo abanye abantu lawo amalungelo okuvakatshela amanye amazwe bangawaswela.
Sike sabona iBhilithane isithi i-EU ilakho ukufaka amabizo eziphathamandla zezanu PF amatsha kuluhlu lwezijeziso. Kodwa singabona yini amanye amalunga European Union phikisa leli nyathelo mhlawumbe izijeziso zonke zisesulu?
Ngibona ngani kungahlupha nxa kungaphuma ngalolo hlobo ngendaba yokuthi i-EU iyabe isiyekise ukuwaqakathekisi amalungelo abantu njalo ukungathandi ukuthi kube lokuthula kwele Zimbabwe abantu bengabulawa. Nxa sikhangela umbiko okhitshwe ilizwe lase-America izolo, ngibone ngani kungakhuthaza ukuthi iningi lamazwe aku-EU liqhubeke ngokuthi hhayi izinto kazikami kuhle kwele Zimbabwe. Njalo akukho okukodwa okuthiwa i-ZANU PF isikwenzile ukuthi ingalilokhu isebenzisa ubudlwangudlwangu ebantwini.
Abanye bathi izijeziso ze-EU lezi vele kazilamsebenzi ngoba kulamalunga ambalwa abalisa umgaba umkakhe la mankampani amalutshwana nje asekela i-ZANU PF. Ngokunjalo bathi kazilamazinyo, kazilamthelela lezi zijeziso. Ungabe uvumelana lakho yini lokho?
Nxa engelamsebenzi bangabe behluphekelani ngawo laba abakhuluma ngawo. Okusegcekeni ukuthi mhlawumbe i-EU kufanele ikhangalisise ukuthi mhlawumbe ingangezelela abanye abantu abancedisa uhulumende okhona kathesi ukuthi abe evulala abantu ngendlela efana lalesi yibonileyo. Ngoba lezo zijeziso zenza ukuthi abanye abantu bacabange kakutsha ngokuthi ngokuqhubeka besebenzelana kumbe bencedisa ibandla le-ZANU PF ekubulaweni kwabantu.